Ekhuluma emkhosini wokuvalelisana lentatheli izindaba lamhlanje ekuseni wathonothela nxa isimo sobudlelwane belizwe lakhe leZimbabwe sobuthuthuke kancane akweneli lokhu ukuthi kuhle kukhutshwe izijeziso lezi ngoba uhulumende lokhu eqhubeka ethathela abamhlophe amapulazi engalandeli izinqumo zemithethwandaba njalo esephula ilungelo loluntu.
Sanctions are not the central issue here.
Isisusa sokubekwa komthetho wezidera ukuthi zikhona izizathu ngempela ezenzele emelika lethula lezi zijeziso zenotho okufana lokwephulwa kwelungelo loluntu okungahlonitshwa kwezinqumo zemthethwandaba ungahloniphi impahla zabanikazi okufana lokuthathela abalimi amapulazi abo bengahlawulwa lokunye okunenginengi.
Wathon uthi umthetho welizwe lakhe owaletha lezi zijeziso oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act zidera ubeka sobala ukuthi lezi zijeziso aziqondiswanga emuntwini wonke odabuka eZimbabwe kodwa kwabalutshwana njalo uhulumende weMelika ungeke kwabanzima kuye ukuthi akhiphe lezi zijeziso ngesikhatshana umumo ungaguquka elizweni kwezombusazwe.
Sanctions are not the central issue here. The central issue are the policies enacted by the government.
Izijeziso zenotho kayisizo ezimqoka njalo kayisizo ezenze inotho yonakala elizweni kodwa uhulumende weZimbabwe kumele aguqule indlela abusa ngayo alandele imithetho yelizwe ahloniphe amalungelo oluntu emukele ukusebenza labalembono ehlukenele yakhe angazalwisana loba ukuba lodlakela kulabo abantu andubana lezi zijeziso zesulwe.
Umthetho wezidera uWatton uthi lanxa abanye bekusola yiwo osetshenziswa ukuqondisa uncedo lukahulumende weMelika oludingakalayo kulabo okumele baluthole phansi kwenhlelo zenhlanganiso ezitshiyeneyo zomhlaba ezifana lolwe-International Monetary Fund Staff Monitored Programs. U-Ambassador Wharton osegqiba umsebenzi wokumela eleMelika eZimbabwe okweminyaka emithathu edluleyo uthi uphathe inhlelo eziningi wasebenza kadala la ukuthi ubudlelwane bamazwe omabili buthuthuke obesobububi okwamagama eminyakeni edlule. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.